nxa vele kuza kuba lomthetho omutsha i-monetary policy kuza kuba nabantu abakhuluma okuningi kodwa umthetho wako vele into yakhona iyabizele ngakaphumi umnumzana ubithi phela kasi i-Minister of Finance kodwa kufani ye uyavunyezwa ukuthi akhulume into ayifunayo iyabiyimfihlo akwenzi ukuthi nxa i-monetary policy ingakaphumi ugovernor kumbe u-Minister of Finance akhiphe i-information yakhona kuyathi kungamahungahunga engxenye yinto esengqondweni zakhe afuna yenzakale engxenye ayisikho ngamahungahunga kuphela thina bese simelele ukuzwa ukuthi yena ugovernor uthini umthetho wakhe
kodwa alubana kuliqiniso baba uNgwenya asithi kuliqiniso isikhona imali yeZimbabwe kungaletha ubuvelo na empilweni kaZulu kungaletha ubuvelo na kundaba zemali
esathi vele sikutsho thina sitshela abalaleli ukuthi inkinga ayisukuthi akula mali yeZimbabwe inkinga yokuthi uhulumende nguye othi yena imali ekhona ilesi sindo esifana nale mali yangaphandle into yokuqala yinkinga yokuqala esibili ukuthi akufanelanga kube lezi mali ezibili ezinye ethi eqinileyo enjenge-US dollar enye engaqinanga enjenge-bond note kuyahlupha so kufanele kube le mali eyodwa kumbe nxale lizimdola kube lizimdola kuphela nxa kuyiyedola kube yiyedola kuphela kuyekelwe imali ithathe isisindo esisemsikeni i-open market yikho ngathi ngakutshoko kathesiye
Sike sakhuluma lesiphatha amandla sezanu PF umnumzana Obedi Mpofu khona pa ku studio 7 izolo ube sithi yena lanqabe befisa ukuthi idola lemelika lebond kulingane isebe kunanzelela njengohulumende ukubana akulingani ibond lincane kule dola Sesingabona yini uhulumende eletha inguquko khonapho.
Na befuna bengafloater ibond ukwenzela ukuthi ithathe isisindo esinikezwa ngumsika okhululekileyo i-open market.